Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izibukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi kulakho kumemethekisa igciwane lecoronavirus ngoba kungathathwa ngamanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala lanxa uhulumende esithi konke kulungisiwe.
Abazali abafana nawo imali yesikhizi yabahlupha, abaye imali yama-informs yabahlupha, so masekuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali sibona kwenzima okukhuluma nabantu.
Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende kudala imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali emele iye kubandla le-MDC Alliance.
Kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma ama-ofisi amanye amatsha ama-upstairs ama-building aseharare laphana.
Izulu leyezi lesiphepho elithiwa Hurricane Ida selitshaye idolobho leLouisiana kwele Melika ladala umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi izikolo ebesezivalwe okomnyaka owodwa kulandela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka odluleyo ziyavulwa namuhla. Kodwa bakhona abazali abathi bekungakafiki isikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba uhulumende ngokwakhe wengezelele ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 esithi umumo awukafiki kusibanga sokuvulwa kwezikolo. Esithi umumo awukafiki kusibanga sokuthi iziqondiso ziyekethiswe. Kusenjalo uhulumende ubikwa esethule isikhwama esilemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu $500 million wokwakha izindlu zokufundela, ukuthenga amatende lokuthenga okokuzivikela ekuthelelwaneni igciwane le-coronavirus okuzasetshenziswa ezikolo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana baqhelelane ukuze bengathelelani igciwane le-coronavirus. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi ubhode ngezikolo zelizwe lonke jikelele wabona zilungele ukuvulwa namuhla. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, abazali ukuvulwa kwezikolo singathi thina kubajumile. Yilo uhlupho abazali abakhuluma ngalo abangathi bakhonona ngakho, ngoba ungakhumbula kuhle kuyena le TV kubo Monday Tuesday uhulumende bememezela ukuthi i-lockdown u-level 4 uzaqhubeka next 2 weeks. Ngokunjalo wonke umuntu ongumzali, abantwana labo-teacher bahle nje bazitshela ukuthi hayi kazova kwenye 2 weeks, asilindeleni sibone ukuzenzakala after 2 weeks. So kubuye kungathi nje into emangalisayo ebethisileyo nje ukuthi kanti sokumemezela ukuthi izikolo ziyavulwa. Abazali bezibali ziyahlupha, baye baye emabhodini, abanye abantwana siyakwazi ukuthi bafunake ukuthi baye abasemadrobini bagadiswe. Uzananzela ukuthi konkona uyilihlupho lizakhali abanye futhi ababhadalele school fees. So nxa kumenyezela ukuthi izikolo zivula kusasa, abazali abaningi balokukhonona kakhulu ukuthi ah lapha sokuzabala kunzima. Abazali bezama ukuphasazela, bezama ukudinga lokudla lokhuyana, yilo nje ihlupho esililandzelele.
Khona manje ukuvulwa kwezikolo lokhu ubona ungani akusoze kumemethekise na igciwane le-coronavirus, ikakhulu nxa sikhangela ukubana akula ma-sanitizer ezikolo la?
Well, ukuvula kwezikolo nxa sesikhangele igcikwane le-coronavirus abantu abaningi balovalo olokuthi engxenye kade esifuthi sesizidingela olunye uhlupho lokuthi lumkhuhlane umemetheke ngoba ungananzelela la ma-PPEs lawa abantu kumele bazivikele ngawo ufanele asebenze ezikolo uhulumende uthi yena abazali ababona ukuthi bayancedisana lezikolo ukuthi lezo zinto zithengwe abazali abafana nabo vele imali yesifizi yabahlupha abanye imali yama-infoms yabahlupha so nxa sokuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali sibona ukwenzima okukhulu khonapha ingozi ikhona yokuthi abantwana nje basibazi ekuhlanganeni kwabo laphana omunye sengazihambela besicela imaski komunye besitshala ama-mask kungasenzela ingozi yokuthi umkhuhlane umemetheke ingxa esingakutsho kuphela lathi ukuthi sizama ukuqonqosela bona abazali ukuthi abantwana sabebephabisezikola abatshele ukuthi bazibhathe njani ukuthi imask ayinike omunye umuntu ngeyakho ube ngizupiya sanitize lo umnyana wabantwana abantwana sibathele ukuthi izindingi bananzeli bana bangakwenzi besifika esikolo esikhanye ababalisi hlabo ngokufana nayo abahambe imessage efana nayo ebantwaneni ukuthi hhayi amamaski lingathintshani lingaminyani gezandlanda ubeka isanitize kodwa bese sithina nxa singaba khona silisikolo esingathola ukuthi siyehluleka ukuthi ama-sanitize abekhona kungangcono leso sikolo phose engxa esingafunyeli ukuvulwa ngoba singafunyeli ukuvulwa kule ngozi yokusamemethe kusalolu gcikwane abantwana babuyele igcikwane balilethe ezindlini i-community ibisinikana yilo uhlupho esilubonayo lungenzakala ukuthi izikolo ezisuke zavulwa nje abantu benganazeleli and kule ngozi yokuthi izini ukuvikela igcikwane abanye kanti bengazilungiselanga ngendlela ephakemeyo ngabe sathe ukuthi engxenye kule 2 weeks ezaphela engxa yebesokubonakala ukuvulwa kwezikolo manje abantu bahle bajinywa khonapho khonapho
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende sokudale imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla leZANU-PF nanku liphiwa imali ebimele iye kubandla le-MDC Alliance. Ibandla le-MDCT eliqanjwe ngegama lokuthi MDC Alliance encwadini kahulumende liphiwe imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamashumi afika phose ayisithupha. $59 million phansi kumthetho we-Political Parties Finance Act. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele iPhalamende engwebandla le-MDC Alliance. Sixoxe noSibanda owake wamela njalo isigaba seBinga edalele iPhalamende waxotshiswa libandla le-MDCT ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kande kuqakathekile ukuthi uZulu abekwazi ukuthi le imali ephiwa abazombangazwe yimali ephiwa ngomthetho okuthiwa yi-Political Parties Finance Act yimali yemthelo ethelwa nguZulu waseZimbabwe eyiyo ephiwa abazamabandla ezombangazwe kodwa ngomthetho lo okhona phiwa kuphela ibandla eliyabe lingene phakathina komncintiswano we-general election lathola ama votes awedlula i-5% of total votes eziyabe zivotiwe ngaleso sikhathi. Na okutsho ukuthi khona khathesi amabandla akade efuze ngokusemthethweni ukuthi athole leyo mali libandla lezana uPF nxa siyakhangela amavoti ayiwo awabhalwa yi-ZEC. Yizana uPF kanye le-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa.
Kwahamba njani kuze kube ikhona lokho okuyikho khona lamhlanje?
Kwathi so ukukhanya sobala ukuthi khona umnangagwa kawinanga njengoba la namhlanje kungaziwa ukuthi nxa wawina ngamavotes amangaki okuyikho okwayenzakalayo ukuthi wathi uChamisa eseyalile ukuthi esetshenziswe ukugezisa ubusela obayenzakala kuma election umnangagwa wasesithi sengiyakudla lalabo abafunayo ngifuna ukuthi ngikutshengise ngale ndlela Chris ukuthi khona ngiyakwazi mina ngikwazi ngoba kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi
hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma ama office amanye amacha ama upstairs ama building aseHarare laphana simnike izimoto azifunayo sizumnike izimali zokuthi abhadale izisebenzi ze party yakhe enxa ezavuma ukuthi ehambe eParliament eyokuba nguleader of opposition. So ke wathi ke uChamisa eseyalile ngoba injongo eyayikhona vele kumnangagwa lalabo abusa labo abalutshwana hathi singake sathi izanu yonke kodwa abalutshwana adla labo umnangagwa injongo yakhe kwakuyikuthi kungaphindi kube lo muntu okhononayo okhuluma kakhulu ukuthi khona elidla kubi imali lezithelo zaleli lizwe. So ke kwathi ke uChamisa eseyalile wasesithi ngingathola bani engingasebenza laye yikho ke okungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyani iParliament ka-2018 ngoba sokulabantu khona ngale singabathi ngama strangers ngaphakathina kweParliament umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abaningi bakhona ngabantu ababedliwe kwezinye indawo. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe enkayinothi ukuthi abe ngumember of parliament kodwa namhlanje uzithola engusenator. UPhugeni wayedliwe ukuba ngumember of parliament kobulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator. Ngingababala bonke baningi sebegcwele eParliament okusokusenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathina kwayo.
Ukhona emthethweni uhamba njani ukuthi kuphiwe ibandla le MDCT imali yonale?
Njengoba ngithilo Chris omonzora iMDCT laphana kudingwa nje ukuthi khona asifuni abantu abazakhulumela uZulu eParliament abayakuthi noma dodwa imali yelizwe ichaphazwa kubi njengoba uzwile ukuthi lesikwelete kathesi sikanse safika kuma 20 billion. So omnangagwa kabajonganga ukuphakamisa lokuthuthukisa leli lizwe omnangagwa abajonga ukuthi befikele njani izandla zabo kuma resources aleli lizwe. So ke bafuna abancedisa ukuthi nxa besidla labo bengakhulumi bethule. Omonzora sebetholakele ke ukuthi ngabantu abazimisele ukuthi besetshenziswe ukuthi bebukele inotho yelizwe idliwa ngabantu abalutshwana hatshi ukuthi ihambe kuZulu. So yikho nje kuphela okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele eParliamente engowebandla leMDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalithumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awayithulwe izolo. Ngasikhathi sinye lolugatsha luthi kulabantu abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare lelakobulawayo yiwo alabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abane ngadolobho linye.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje esikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isidumbu sikaJoe Mugabe owabhubha ekuqaleni kwenyanga kweleBhilitane sifike eHarare izolo. UMugabe oyedlalela iqembu leCapes United ube leminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usefake eceleni imali engamadola angamakhulu amahlanu lanhlanu $554 million eyokwakha imigwaqo eMathebeleland North. Leli phephandaba lithi lokhu kuzakwenza abahlali kulesi sigaba bathole imisebenzi. Yeah. Kodwa manje sengilichiya ezandleni zenu lilaba laleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ngibingelele konke amaZimbabwe amahle. Ngithi njani kodwa liyaphila. Okhulumayo nguIsaac Ndebele, Plumtree, endaweni yaseTokwane. Hayi mina ngiyakhala bakithi, ngiyakhala ngesimo esenzakala eZimbabwe. Kanti i-agreement eyavunyelwana phakathi kwezani leZaphu ukuthi i-deputy president enye izabuya kuZaphu. Ngibona sichabalele sekuthulisekile. Ikhale futhi labo baba bakhona lapho ochuma bathule nje kuphela laba abahlale siwazi bekhuluma ogawule. Kanti bona balaphana ukuthi bayancenga ukuthi bathole ukudla kumbe balaphana ngomsebenzi abathunyelwa ngabantu. Thina sazi ukuthi iagreement le eyavunyelwayo ephakathi kwezabi leZaphu yayenza ukuthi eZimbabwe kube lokuthula lapha ukuthi i-deputy president enye iphume kuZaphu. Ukuthi sekucisheleni asakwazi ngoba umbuso walaphana uqondakali. Nangu uShiwenga uphethe izikhundla eziyi-2. Uphethe izikhundla zebu-deputy president, uphethe izikhundla sekwayi-minister of health. Esingakwazi ukuthi kanti akula abantu abayaziyo lo msebenzi we-minister of health, abantu bezimbabwe abaningi kangaka. Umuntu oyazophatha izikhundla eziyi-2. Hayi, umbuso waseZimbabwe buhlungu kabi. Umbuso waseZimbabwe ubuhlungu, asazi ukuthi sekuphilwa njani lapha. Manje abantu bavalele ama-taxi akasebenzi, kuthiwa ama-taxi asebenza yizupu. Izo ama-taxi ezupu kuthiwa wona akala corona. La abanye abantu abafowethu abazizamelayo bayalisa ukuthi basebenze. Kusebenza uzupu, uzupu kuthiwa yiko abo ku-right khona. Uzupu akala esibona kuyisiminyaminya khona nokuzupu kwakhona wona lowo. Abantu bethu bethapi corona khona lapho. Kodwa ama-taxi amanye kuthiwa engasebenzi ngwa wona. Ali corona izupu ngoba ngiyabo mina ngakwa labo uShiwenga ayila corona yona. Uyabona ukuthi into yakhona umdlalo nje. Kanti yona iZimbabwe yaba yizwe elinjani ngoba amazwe wonke asevulile amabhodi. Wonke amazwe avulile amabhodi. Kodwa manje bona baloku beyala le bhodi. Ama-airport bavulile. Bathi thina abantu abeZimbabwe yi-test le-corona. Abelungu ababuya phesheya bayabuya ama-aeroplane. Wonke ama-airport avulile. Kodwa kuthiwa i-corona ilethwa yithi abantu bamnyama. Yikho sivalele amabhodi. Hayi, umbuso wamasosha buhlungu kabi. Uma singazange satshintsha yikho likhala kumaZimbabwe wonke ukuthi kumele ukuthi thina sizikhulule thina. Uma singazange sazikhulula thina siloku sikhwebhana engiloku ngikhala ngakho mina. Come 2023 kumele ukuthi abantu sikhethe iqembu eliright, sivotele iqembu eliright. Ngiyabona.
Salibonani balandeli bakastudio 7. Lo khulumayo uMandla Nkosi, uthemelwa wabontanga eBubi district. Mina bengithanda ukukhuluma ngodaba lukaba uMondlora olokuthi ethi yena uyakontesta e-under MDC Alliance. Ukukontesta MDC Alliance luvalo yini lokwesaba ukudliwa yini? Or lo muntu kahle kahle yena uthunywa ukuthi ezodiliva i-MDC Alliance? Udaba lwakhe nganandiluthole kahle kahle ukuthi yena uqondene. Ngoba uma sithi akhangela vele iparty ekureyisi ibhizi eligijima kakhulu i-MDC Alliance, yilo ibhizi esikhaya luthi ngikhona yilo lingathiya i-ZANU-PF. Le MDC imthwakazi ngeke sikhulume ngayo ngoba iparty yokufuna kuphela ukudlala abantu ingqondo kuphela. Kahle kahle ngoba bona abakwazi into abayifunayo, bafuna ukudabula iZimbabwe Center. Ukuthi kahle kahle bafunani emathekeleni mothi sogcwele amashona, lathi singe singabazukulu bamashona. So uma bedabula esenta iZimbabwe bashuto ngikhona sothina siqondena. So leyo ngeke siyikhayela kangako. Sesikhayela ngoMondlora. UMondlora sicele ekene into yakhe futhi stepa. Uma yena ekhayela lidlelo kayekele thina sitshaya intambo. Sizamnika ke idlelo olithandayo yena uma ekhayela lidlelo. Kaqaleni ngestori sakhe lesofuna ukuthi ngo edistape. Uma izathi yena uMDC Alliance waye contest eMDCT kathethi usixothela abantu ePhalamende ethi ngabantu abangene ngetikiti lakhe. Yena itikiti lakhe kwayi-MDCT. Tina sengi wana bengene MCC Alliance. Umonzo rageke mestori sakele. Rageke mesibili. Ewa funguti etistepi. Yena umayi kutonko eze tuimali. Gaji mali upele kante ela. Kulo kutonko etistepi lukele. Mwaba tina vele skale utonko izantiefu vele asiizwa. Si MCC Alliance. Vela asiizwa. Vekala si chayi. Tamaja puti za chao 2023. Uma umonzo rena spampani. Sera abantu beto. Kutu etieni MCC Alliance. Loku pa utistepa isigo utonko wa ikupunu ukontest. Loku puzo utistepa. Nyakwela sibili shobo andu MTC Alliance. Asiko nchibu shus isega shega suta baruwa monsora lo. Nyabongu.
Hey, alivingende la balande liwe studio 7 ni lanuma jenalista kitu onge Amerika nda uzo onge nje nisabu onge chikile. Siya hizi ndawe kukura ondile ukulio nga ekaya. So hizi nduna ezichasisa ukuthi ama organizations la kumbe ngithi ama groups amayela asebekhulume lawo ama groups yathi izinduna ziphatha udaba lolo. Iqiniso noma ukuthi induna izokuthi ziphatha udaba lolo kungama groups amayela njalo kumbe ama victims. Abaluphathe ngendlela efaneleyo. Ibengalini siyabacela singabantu ababa ukuthatha inhlangothi zikahulumeni kumbe ukuhambisana nohulumeni ngendlela afisa khona. Ababona ukuthi benza njani. Ubhosu nalo weZimbabwe kuthiwa ngumnanga kubhosu weGoogle. Kavotshe IJ. Kavotshe IJ.
How many strategies are we in our election? Coming at 2002, we are going to 8, we are going to strategies are good. Catrace is saying, Kabi is a Kuma, let Chabula, let it eat you, eat it. Can I say, Kala food, in Kalila, so look at the pandemon, and Kuma Kukura wound. I didn't leave the windows of pandemon. When I say, I win a footy lama elections, as I love Bamberi, the win of my elections.
Salmon Studio 7. Ninjani Studio 7. Yeah, igama ngiPetrosi ngokuhlala ngilaphele ba. Yeah, isicela madodoti ukuthi asivote mafowethu asiregistrele asiregistrele ngobuningi wethu madodoti. Asiregistrele zamona isikhathi sami le madodoti. Sizamene namandla wonke. Ale ibona into yenzakala eZambia madodoti. Asizamene lathi ukubambana sizama ukuthi sivotele especially MDC yela ma chance ukuthi singakhiphi izandla. Asivote ngobuningi madodoti. Asiregistrele nasembu yakho. Asizamene madodoti. Sizama ukukhipha izandla esiphume ukuhlupheke. Vote is a lindy vote. If vote magulinda magu vote a manch, see a linda. A small lapis corner, says any Jabal Zambia Matut, as a Niganja. If vote, Silindian, Ama voted, as Niagas, Labisa Visicon, Labisa Visic voted court. Africa Vilunga Vicon, please go for it, as Damien Sumen in Matut.
When Narakom, when Kunzema Neba, Econia, Iguele Meliga, Israel, William Taras, Esh, Diaguhala Lise, Langalom Sevenzo, Akona Lavo, or Sevenzana. Abo tikasibonge kuleyo ndawo kankomo na indaba emhluphayo aluba ngizwa udaba lwalendoda ethi yona izinduna zakamthwakazi kazihambe zibuzabuza abantu abahlukunyezwayo nabafelwayo nabayenziwa lokhu nalokho igugulawunda leyo eyayiyenzwe ngabomo itshaliwe ukubana izosiqeda kwelikamthwakazi esh naindaba ebuhlungu kangakanani ngoba isela lingayisho kanjani indaba yokuthi hey lina enginitshontsheleyo nina engilenzele lokhu nalokhu wena sebenzisana ubani lobani ukubana besho ukubana litshontshele okungakanani litshontshele kanjani litshontshele kuphi nakuphi nizigwele isela lakutholaphi lokho kayikho leyo nakanjani kayikho leyo ngumdlalo nje lowo mhlawumbe ngeyinye indlela njalo esibuya eyokuzothukumeza abantu kumbe uzothusela abantu ngayo sizothuselwa njalo ngoba kuyabe sokusazakala ukuthi ubani uthe ufuna lokho ubani uthe ufuna okungaka wahlukunyezwa okungaka ayikho leyo sicela inhlonipho kuleyo ndawo sicela inhlonipho ngoba sithanda ukuwazi ukubana ubani owavusa umvundla akaphume obala first before sikhulume ngalento ngoba isela malingakaza ukubana sazi ukubana isela ubani uyisigani ubani anyeke isebenzeke le
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida litshaya isigaba seLouisiana kwelemelika izolo likusibanga esiphezulu esithiwa Category 4, ladala umonakalo omkhulu kakhulu. Leli yezi lifike ngemva kweminyaka elithumi lasithupha kwana izulu leyezi uHurricane Katarina elabulala abantu abaningi, ladala umonakalo omkhulu. Israel lihlasele indawo ezihlala abenhlanganiso yeHamas esigabeni seGaza Strip izolo ngokuhaza inhlamvu lamabhomba. Lokhu bekuyiphindisela amaPalestina acathangelwa ukuthi aphosele amabhomba kwele Israel kuthange. Kwezemelika, iziphathamandla zebutho leMelika zithi indizamtshina ezingelabatshayeli ezohlobo lwe-drone zihlasele imoda ebicatshangelwa ukuthi ifuna ukudubula abantu ababalekayo egcekeni lendizamtshina edolobheni leKabul kule Afghanistan izolo. Lokhu ngokwesibili kusetshenziswa kwendizamtshina lezi ekuhlaseleni amalwa ecatsha enhlanganiso ye-ISIS-K. Ngomvulo kubulewe amalunga enhlanganiso le amabili agoqela omunye ukuthiwa nguye owahlela iqhinga lokudutshulwa kwamabhomba abulala amasotsha eMelika alitshumi lantathu labakwele Afghanistan abalikhulu lamatshumi ayisikhombisa edolobheni leKabul. Lolu daba soluthiye uhulumende kamongameli Joe Biden esesolwa ngabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi icubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, mina abantu angibasoli ukuthi basole umongameli uJoe Biden, ngoba ma ungupresidenti njengoba betsho ngesilungu the buck stops with you. So uBiden inkinga yakhe ukuthi iplanning yakhe lama-advisors wakhe abazange bananzelele ukuthi ukudonsa amasotsha awe-America from e-Afghanistan nge-speed ngendlela abenza ngakhona without making sure ukuthi ama-Americans ase-Afghanistan nalabo ababencedisa i-America during i-20 years yabo bese-Afghanistan ukuthi sebephumile njalo sebeku-safe place. I think that was a poor planning from uJoe Biden labantu bakhe. Kwakumele ba-make sure ukuthi laba bantu sebesusiwe e-Afghanistan abasekho engozini. So ukuthi adonse amasotsha ngendlela enza ngakhona kwayenza ukuthi laba bantu babe sengozini, ngoba khona manje siyazi ukuthi iTaliban ibhizi iyabadinga especially ama-Afghanistan abancedisa i-America. Siyabona njalo ukuthi isizama ukubavimbela ukuthi baphume, ngoba bonke bazama ukuthi bayefike e-airport lapho abantu abakwanisa khona ukuthi bagade indizamtshina ezizobakhipha e-Afghanistan. Sizokutwa sebeblokwa kufakwa ama-roadblock iTaliban. So I think uBiden yes, kubalulekile ukuthi asolwe, ngoba akutsho ukuthi ma uyinkokheli ungumongameli akumelanga usolwe ma wenza amaphutha. Ayinto e-right ukuthi bamsole, ngoba ngempela bekumele ukuthi ngabe waplana ngcono.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Angiboni mina udaba lolu lwe-Afghanistan lubangele ukuthi uJoe Biden anqotshwe ekhethweni oluzayo. Okokuqala, imajority yama-Americans ivele iyasupporta udaba lokuthi i-America kumele iphume e-Afghanistan, ngoba bathi 20 years impi le ilokhu iliwa e-Afghanistan. I-America isispende more than $1 trillion isupporta amabutho awe-Afghanistan, isupporta uhulumende we-Afghanistan. Abantu abaningi la e-America bevele sebekhathele ngodaba lwe-Afghanistan. Ngakho sibona kuyinto ebipopular kakhulu even during isikhathi sika-Trump
la ngesikhathi sika Biden ukuthi kumele amasosha akhishwe eAfghanistan. UBiden wawina ukhetho nga udaba lolu olu Afghanistan kwakuyi one of the reasons why abantu bamvotela uJoe Biden, ngoba besupporta ukuthi amabutho sokumele aphenduke ekhaya, ngoba basabona isidingo sokuthi iAmerica ibilokise Afghanistan.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.